Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola, njengabona enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 20 Mphalakazi 2021 ngifakethe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
i-quarantine kumele ichazwe ukuthi uzaba khona kulesikhathi na uzaba khona u-quarantine center kumbena kulasikhathi sizamelela ukuphola kwakho. So mina ikakhulu into engiyibonayo lakho njalo iningi labantu ngibona njalo kulensuku sokulendaba le kunikana izimali. Kungaba njalo ukuthi labo abasebenza begcina indawo lezi abayenza umsebenzi wabo ngendlela eziqondileyo, abaye banikwa imali. Omunye umuntu ubanjwe egoli, ubanjwe ebhoda, wangena ku-quarantine center, wanikwa omunye izimali wabaleka.
Iy'ngcweti zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelana lula kwe-COVID-19.
Engakugqugquzela abantu ukuthi bevaccina and asisho ukuthi laba abangabe sevaccinile abasatholi umkhuhlane. Basangawuthola esingayigqugquzela ukuthi uma umuntu esevaccinile asalekwazi ukuthi kumele awashe izandla, asale nemaski. Abanye uzothi umuntu angenye vaccina because ye ubani uyagula or kanjani, bazokutshela izitori eziningi.
Ukankasela ukubana uzulu avikeleke ku-COVID-19 uMnumzana Neli Ndlovu osuke egoli ngebhayisikili ngomgqibelo ekuseni ufike kobulawayo namhlanje. Abezempilakahle baveza ukubana ukusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifuyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iy'ngcweti zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelwana lula kwe-COVID-19 ikakhulu endaweni ezigcinwa abantu abavela kwamanye amazwe ezama-quarantine centers. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuzwa ngemva kokuba amapolisa eseveze ukuba kulabantu abaningi abangena emingceleni yelizwe eBeitbridge, Nyamapanda leChirundu. Embikweni wamapolisa izolo, isikhulumeza amapolisa uMnumzana Phonya uthi sebebophe abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu 581 ababotshwe ngayona le mpilaviki. Ingcitshi zezempilakahle zithi zakulandlela ezibalulekileyo zokuba abantu bengabaleki kuma-quarantine centers bevela kwamanye amazwe. UMnumzana Max Vindi okudokotela osebenza ezimele uthi kumele uhulumende aqinise iziqondiso zakhe kuma-quarantine centers.
I-quarantine kumele ichazwe ukuthi uzaba khona kulesikhathi na uzaba khona u-quarantine center kumbena kulasikhathi sizamelela ukuphola kwakho. So mina ikakhulu into engiyibonayo lakho njalo iningi labantu ngibona njalo kulensuku sokulendaba le kunikana izimali. Kungaba njalo ukuthi labo abasebenza begcina indawo lezi abayenza umsebenzi wabo ngendlela eziqondileyo, abaye banikwa imali. Omunye umuntu ubanjwe egoli, ubanjwe ebhoda, wangena ku-quarantine center, wanikwa omunye izimali wabaleka.
Ugcizelele esithi udubo lwaseZimbabwe ukuba uzulu ukhangela phansi ukubhidliswa okwenziwa yi-COVID-19 esithi kumele abantu babe lolwazi.
Ulwazi ukubona kwamamazimbabwe silalo olulutshwana lungaba lulwazi lwama-vaccine ukuthi uhamba njani. Umuntu engabanjwa ele COVID sokukubi njani, khonapho ingozi yangikhona isinganani.
Isisakazo seZimbabwe esifana eBeitbridge uMnumzana Petros Phiri uthi kumele uhulumende aqinise imithetho yakhe.
Abantu la ababalekayo besuka kwamanye amazwe bafuze bebanje bevalelwe ukwenzela ukuthi bengaspredi i-COVID. So sifuna ukuthi uhulumende esincedise lapho ukwenzela lokho ukuthi kungabi
imizamo yokuthola icele kahulumeni ngalolu daba ehlule ngoba umphathintshabo wezempila kahle lomsekeli wakhe bebengatholakala ecingweni. Isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonya athi uvumile ukuba amapholisa asebophe abantu ababaleka kuma-quarantine centers. Ngolwezi uhulumende weZimbabwe wazise ukuba abantu abavela kwamanye amazwe kumele bahlolwe i-COVID-19 kusetshenziswa umhlobo we-PCR ohlola i-COVID-19. Uhulumende wathi njalo kumele bahlale kuma-quarantine centers bebhadala imali yabo okwamalanga alitshumi. Izicondiso lezi zeza ngemva kokutholakala komhlobo we-COVID-19 o-Omicron kwele-South Africa lele-Botswana. Eminye imibiko ithi kulabantu abafika phose amathumi amabili 19 bevela kwele-South Africa ababaleka endaweni ye-quarantine e-Beitbridge belomkhuhlane we-COVID-19. Kunje i-COVID-19 ibulele abantu abahlanu ngokutshona ngosuku lwayizulu eZimbabwe. Kwabahlole ukuba balegciwane leli loba hatshi abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1123 batholakale belalo. Asebehlatshwa amajekiseni wonke omabili sebeyizigidi eziphezu kwezintathu 3 million ukuthi abahlatshwa ijekiseni lakuqala sebeyizigidi eziphezu kwezine 4 million. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukukhankasela ukubana uZulu avikeleke ku-COVID-19, uMnumzana Mele Ndlovu osuke eGoli echova ibhayisikili ngomgqibelo ekuseni usefikile koBulawayo ngemva kohambo aluchaze ukubana belunzima okwamagama. Kodwa ke bakhona abanye abantu abangakholelwayo ukuthi uhambe wonke lumango ngebhayisikili. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMnumzana Mele Ndlovu osebenzela kwele-South Africa odabuke kuhole phansi kumapisi amatobo uthi uthethe lesi sinqumo sokuthova ibhayisikili esuka eGoli esiya koBulawayo ukuze afundise uZulu indlela zokuzivikela ku-COVID-19. UNdlovu uthe usuka eJohannesburg kwele-South Africa ngomgqibelo emadabuka kusa ngehola lesithathu elibhekise koBulawayo.
Engakugqugquzela abantu ukuthi bevaccina and asitsho ukuthi laba abangabe sebevaccinile abasatholi umkhuhlane, basangawuthola. Esingayigqugquzela ukuthi uma umuntu esevaccinile ahlale kwazi ukuthi kumele awashe izandla, ahlale nemaski. Abanye uzothi umuntu angeke ngiye vaccina because ye ubani uyagula or kanjani, bazokutshela izitori eziningi. Ngoba ngikhumbula abanye sithi ma ungavaccina le injection akusazali, bakhuluma into eziningi-ningi ezijiyeneyo kodwa okungayisiyikho.
Udadewabo uthobekile ngathi uthi njengemuli bayaziqhenya ngokwenziwe ngumele.
Lo muntu ulesifiso esikhulu, le into iqala esamncane ebethanda ukugijigijima ngamabhayisikili, but isifiso sakhe esikhulu kakhulu alaso manje emqondweni wakhe ukuthi ayethowa eFrance, uzimisele ukuyathowa khona eFrance. Ngoba le into I think isisegazini yakhe, ngoba lo mntanakhe omncane ongumfana sekamfundisile le bhayisikili. Ithi but Mele, into oyenzileyo I'm so proud of you mntakababa, ungani ungami khona lapho, uqhubeke uye phambili, uqhubeke ngalo umfutho obelawo, usibonisile, usikhulisile family. You are so proud of you mntakababa, halala.
UMnumzana Morvin Dube esakhamuzi eGwanda uthi okwenziwe ngumele kuyisimanga.
Kuyisenzo esenze sabona njengabahlali beGwanda ukuthi this guy enhliziyweni yakhe ule nation, ule Zimbabwe enhliziyweni yakhe ulokukhathazeka ngempilo zabantu, ukuthi nxa abantu abaningi bangaba lenhliziyo efana leyakhe iZimbabwe ingaba lokuthula. Sesikhangelele umkhuhlane we-COVID-19.
Abanye ebulenjini baveze ungakholwa ukuthi ngempela uMele ufeze lolu hambo ungela mota emthweleyo, kodwa yena ufunga ukuthi kazange wehlukana lebhayisikili lakhe.
Isipidi engingasirecognizer ngashuta ifoni bengijima ngo 40 kilometers per hour kwezindawo ibifika ku 48 kilometers per hour
lanxa umele bejonge ukufika kobulawa izolo ntambama uphanda nje umgwaqo omubi lapho ngene eZimbabwe
ngisuke ngasengitshayisa amaphoto mangiphuma lapha eBed Bridge ngisuke ngasengena emgodini kule mgodi lapho ma usanda kuphuma eBed Bridge chama iphotolu nga ngasengijima eceleni kwestarata bekule truck enye adisiza then amathaya asesiba nama bumps esayidini then isikhathi esiningi siqede ngisemathosi lapha ngoba benzama ukuthi ngilungise amathaya ade nginawo ngoba bende sipewuli sethaya eliyi-1
uNdlovu ugcizelele wathi lolu hambo belunzima njalo ke wethuka lapho ehlangana lenyoka ngaphandle kwalokhu uthi bekusina izulu njalo uthova ibhasikili lakhe lasebusuku bedlula inkulungwane ezimbili 2360 abaphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 esabelweni sezansi emandebeleni kude abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 166,299 sebahlatshwa ijekiseni esibili ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
So ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe bathi kumele kuqonqoselwe ukulandelwa komthetho lokubuyiselwa kwamasotsha enkambini ukuze ilizwe lenelise ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni oqokwe ngabenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute ZDI abathi kababoni ukhetho luka-2023 luqhutshwa ngokukhululekileyo nxa isimo esiselizweni singaqhubeka singale ndlela. Umnumzana Bekezela Gumbo isiphathamandla se-ZDI uthi kakula ngenye indlela eleZimbabwe elingaphumelela ngayo ukuba lokhetho olubalulekileyo nxa abebutho beyekelwa bengenela kwezombusazwe kwelizweni.
Ngoba ungakhala konke from kusukela before 1980 kuzofika namhla ama-elections wonke asayenziwe abebutho ibakade isiba lesandla kakhulu ikakhulu ekuncediseni inkokheli abazwisisana lazo eziyabe zikuzanu khefu ungakhayela kusukisela kugugurawundi khonaphana uzabona ukuthi kwakuyikubulawa kwamasapota e-opposition okwakuyizaphu ngaleso sikhathi imilitary yayisetshenziswa.
Kubeke sithi kunhlolisiso yabo asebeyenzile ukungalandelwa kumthetho elizweni kubangela ukuba uZulu kingenelisi ukuzikhethela inkokheli ayifunayo.
Abebutho bale ngxenye esilenkulu yibo vele abamile endleleni yokuthi kube lelunye utshintsho olwenzakalayo eZimbabwe. Abebutho ma bengavumelani ndalo utshintsho lwangukhona alwenzeki alwenzeki njalo banika abantu amadula abantu alomqanjo ngenxa yokuthi ma belanda ama-elections amadula alomqanjo ngenxa yokuthi vina bezanu ngokwabo abakho safe labe opposition abakho safe ngenxa yerole yonalezi ikhulumayo yamabutho.
Esinye njalo isiphathamandla salihlanganiso unkosikazi Patience Sibanda uthi kumele kube nendlela zokuba uZulu akhethe inkokheli ayifunayo engancindezelwanga abebutho.
Masikhangele amasotsha yebo kumele ebe khona emthethweni kodwa maso kusuka sokungathi bona sebezigqumekisa especially mazikhangele kunhlangothi zombusazwe kusuka kube buhlungu kithi ukuthi ikhathi umsebenzi wabo suyikwenzani.
Incitshiwo zombusazwe umnumzana Thembisani Ntunga kwa uthi udubo lokungenela kwabebutho kuleli aluqali namhlanje sithi lokhu kwaqala ngo-1980 ngokungenela kwabezanda kukhetho.
Bathi kuthathwa ukuzibuse ngo-1980 kwakuvele kuyindlela eyayihanjiswa ngamasotsha amagerilla sonke siyakwazi. Kodwa-ke into esifunakala kathesi kuguqula singathi ngumcabango kumbeni singathi ngama-constitutional amendments. mina ente nhluphayo ngamafichane ukuthi ku constitution yethu ngingazi kakuhle ukukhanya kunika umngameli welizwe amandla okuthi amabutho ayelapho acabangela ukuthi angaya khona esingathi deployment ukubona kwami yizo ezinye inkinga lezo esilazo
kodwa ikhuluma enhlanganeni munye isikhulumeli sezani PF umnumzana abazwa mgwadi uthe ibandla lakhe lithandwa ngabantu ngakho ke ngabalani lokuba kungenele abebutho kwezombusazweni umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano owepolitiki ngeziviki edluleyo ukuthi iZimbabwe isilakho konke okumele kulandelwe ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo phansi kweziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi le-Afrika eFADAC. Uqhubeke ethi laba abathi umthetho ophathelene lokhetho kumele uguqulwe kabaphumi egcekeni ukuthi yikuphi sibisibili okumele kuguqulwe okulandelwa ngababandla aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo abathi uyakwazi umnangagwa okumele kwenziwe ukuthi eZimbabwe kuqhutshwe ukhetho olungela kuqilibezela njalo kungela kuncindezela lokothuselwa kwabantu ngabebutho abethethwa umlando ngabaningi wokusekela iZanu PF ekukhankaseni ngimele iTudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha owe-Omicron. Abezempilakahle baveza ukubana ukusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifuyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi hathi enyamazanini kuphela kodwa lasebantwini. Yintshathe lezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolo daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma emhlanganweni obusenzelwa ewoteleni yeMiklis eHarare oqoqwe ngokusebenzelana labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization wokuhlaziya udubo osolulethwa yikungasebenzi kahle kwemithi yama-antibiotics ebantwini enyamazaneni ezidliwa ngabantu kuzilimo langobudlelwano obukhona kwezemvelo ukuba iphazamiseka kangakanani ngale mithi. Enye yalezi ngcwethi ehlangothini lwezifuyo eZimbabwe uDr. Pius Makaya uthi kuqakathekile ukuba uzulu ofuyayo enqabele ukungena kwala maphilisi ama-antibiotics ekudleni kwethu okufana labonyama ngoba kugcina sekuphazamisa imizimba yabantu abadla lokho kudla.
The Swedish government banned the use of antibiotics, prophylactic use and use of antibiotics as promoters. We should do the same in Zimbabwe. As the department, we are encouraging the use of vaccines, the manufacture of vaccines and use instead of using antibiotics in food animals. So that is our strategy, that instead of using antibiotics in food animals, we encourage the manufacture of more vaccines and the use of vaccines.
Uhulumende waseSweden sewamisa ukusetshenziswa kwale mithi. Kumele senze okufanayo lapha eZimbabwe. Njengohlangothi thina sikhuthaza ukusetshenziswa kwemithi evikela imikhuhlane yama-vaccines. Ukulungiswa kwayo kanye nokusetshenziswa kwayo leyo mithi endaweni yokusebenzisa ama-antibiotics.
Udokotela Mandela Ncube ngomunye wabodokotela asebekusigaba sokuba baphutshe izifundo zabo esikolo lapho kufundelwa khona umsebenzi wokwelapha e-University of Zimbabwe ulandisa kabanzi ngokwenzakalayo kule mithi.
Into ezakalayo ukuthi ama-antibiotics adesign ukuthi alaphe imikhuhlane ebangelwa yizibungwana okuthiwa ngama-bacteria, that's why kuthiwa ngama-antibiotics. Alokuthi nxa angadliwa futhi zinkukhu ayazikhulisa zibe nkulu kumbeni ezinye izinyamazana. So ukuze usebenzise ama-antibiotic aright kudingakala ukuthi ubone abantu abalocwepheshe phezu kokugula kwenkukhu kana nyamazana, ama-vets. So nxa ungasabonanga ama-vets uyakwazi ukuthola i-prescription engayisiyo. So i-prescription njana ungayithola engayisiyo uyakulapha umkhuhlane ongayisiyo. Inkukhu lana lobe ngayenza ngani ipholile iba le-resistance. So inkukhu lezana kulesikhathi ezabe zibhaliwe ukuthi kumele zidliwe ngemva kwesikhathi esingaka. Bya isikhathi esiningi abantu abakulaleli.
Umnumzana Kenneth Moyo isakhamuzi saseHarare uthi kuyamethusa lokho okukhulunywa zingcwethi zezempilakahle phezu kwemithi yama-antibiotics.
Mina bengazi ukuthi ama-antibiotics agcina engasela msebenzi uma uwasebenzise kokuphela. Gcina se imkhuhlane iphina isile lokhu abathi i-drug resistance. So ngibona ngani Minister of Health ilo umlando wokufundisa abantu ukuthi babeyazi lento ukuthi uma beloko besebenzisa lawo ama antibiotics bagcina bewaste nje isikhathi lemali yabo ngoba agcina engasasebenzi engasakwazi ukwelapha lowo mkhuhlane abacabanga ukuthi bayawelapha.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kungumthwalo womuntu wonke ukuphatheka kuhlelo zokulwisana lalolu dubo.
That includes using medicines rationally, maintaining optimal hand hygiene. We all know that besides fomites that our hands can spread a lot of disease around. Avoiding procuring medicines from the informal market, I repeat again, and ensuring that our environment is hygiene and free from disease causing agents such as damage and waste.
Loku kugqela ukusetshenziswa kwemithi ngendlela eyiyo. Ukuhlala izandla zethu zihlanzekile isikhathi sonke, siyazi ukuba izandla zethu zilakho ukusabalalisa imikhuhlane etshiyeneyo. Kumele sitshiyene lo mkhuba wokuthenga imithi endaweni ezingayisizo. Sibona ukuthi indawo lapho sihlezi khona zihlanzekile kungazindawo ezingasiqalela imikhuhlane etshiyeneyo.
Ingcwethi zezempilakahle lokulungiswa kwemithi yokwelapha zithi okubangela ukungasasebenzi kwama-antibiotics yikusetshenziswa kwawo ngendlela engayisiyo kumbe ngendlela edlulise amalawulo. Zithi njalo amazwe omhlaba agoqela eleZimbabwe asebhekane lenkalakatha yenkinga kwezokungasebenzi kuhle kwemithi yama-antibiotics angaba ngamaphilisi kumbe anathwayo. Sebekhankasela ukuthi kusetshenziswe indlela yokuhlatshwa amajekiseni avikela imikhuhlane eyama-vaccines. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu leMonica Diamonds likhuphuke lahlala phezu kwengalani yemiklomelo ngemva kokunqoba eleHighlanders nge-1 kanya kuliviki yesithathu eyemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Intetheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMonica Diamonds lihlezi phezu kwengalani lemiklomelo eyi-9 ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo emithathu eseliyidlale kule season. Umqeqeshi walo uJohannes Numa utshele intatheli zendaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba uyajabula kakhulu ngendlela iqembu lakhe eliqhuba ngayo.
Ngemva kokuba sike samaka nenginengi, impumela leyi inhle kakhulu ngoba senelise ukunqoba sidlala singekhaya. Yingqubela phambili njalo kutshengisela ukuba sidonsa ngamandla. Kunjalo vele emdlalweni wenguqu osekumele sikwenze ukuba sidlale ngokuzimisela kuyo yonke imidlalo esibhekane layo.
Impumelelo yomdlalo weqembu leManyika Diamonds lele Highlanders litshiye abalandeli beqembu leBosso sebekhonona kakhulu emakhasini atshiyeneyo ekulenjini njengoba lilo mklomelo uwodwa kumidlalo emithathu njalo lingazange lihlohle selokhu kuqale imidlalo yeligi. Endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo kuleqembu leNkezi Platinum lona elile mklomelo yisikhombisa njalo elingadlalanga kulimpela viki ngoba walo umdlalo ongazange udlulisele phambili kumpela sonto ezimbili ezedluleyo lapho elitshaye khona ele Herentals nge-3 kanya. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lemiklomelo eyisithupha njalo alidlalanga kulimpela viki edluleyo ngoba umdlalo walo leqembu leBulawayo Chiefs lidluliselwe phambili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Endaweni yesine kuleqembu leDynamos lalo lemiklomelo eyisithupha njalo linqobele Cranbourne Bullets nge-1 kanya ngesonto. Umqeqeshi weqembu leDynamos uThandi Rangiraya uthi besekubaphuzele ukuba bedlale ukuze belungisise amaphutha abawenze emdlalweni weviki lesibili lapho abanqotshwe khona liqembu leTriangle.
Uyazi kuqembu leDynamos nxa sithe sadliwa siyabe sifuna ukuba siphange sidlale ukuze sikhohlwe ngempumela eyedluleyo. Okwenzakele yikuba sihlale amaviki amabili silokhu sihlekwa ngabantu ngoba sanqotshwa liqembu leTriangle. Kuyangithokozisa ukuba abadlali bami benelise ukuba batshengise ukuba ngamadoda sibili banqoba loba umdlalo ubengekho lula.
emsileni wengalane kuleqembu lebulawayo sithi lona elithole umklomelo walo wakuqala ngumgqibelo ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 3-3 lele wawa. Amanye amaqemba lo mklomelo wodwa ngabalisa ele-10x lona ehlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni kodwa eselidlale kabili kuphela njengoba umdlalo walo lele-chicken in udluliselwe phambili. Ele-Highlanders elisendaweni yesithathu nxa usuka emsileni, ele-Cranbourne Bullets elisendaweni yesine nxa usuka emsileni, kanye lele-Yada elihlezi endaweni yeshumi lane. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanjeni.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kuvekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kwani zehlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ingcithi zezimpila kahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelwana lula kwi-COVID-19. Okankasela ukubana uZulu avikeleke ku-COVID-19 umnumzana Meli Ndlovu ojonge ibhayisikili lakhe esuka eGoli ngomgqibelo ekuseni ufike kobulawayo lamhlanje. abezempila kahle baveza ukubana kusetshenziswa kwemithi yama antibiotics ezifiyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngukhasithi Jeremiah isithi asidibaneni ngokhasi 6 kusasa ekuseni. Kodwa ke abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.